Linga lichona njani Zulukanda basayathibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Dipa wajabi bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakoBulawayo awesiNdebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukhona.
Yini ungasiyela ukuthi uthini wena ngodaba lo?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu, mhlawumbe na ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube ledorobha le-Northop Bulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana nabantu besizenda, kulabantu abafana lamatonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobha lakoBulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni, especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority, angikakakuvumela kathesi ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezandulayo sekwenza bengathiwa i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo-Shivundule, amabala afana labo-Madabane, amabala afana labo-Hamuye Nazwa khona koBulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye manje njengoba sekwenzakele ubona ungani abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintshekiyo babugande nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections zinenge izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo tshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona koBulawayo. Yisho isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ecouncilini, akubuyele umoya kuyehlala phansi kuyeyibhalwa futhi amabizo aqondiswe kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana sesithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube kuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi, ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu, baningi abangekhoyo imbali yabo kolaphana koBulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa, kulungiswe, kwenziwe iziqondiso, kulungiswe, kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi koBulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwenziwa nga kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la? Njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambiya, babe bekhona abantu besikhalangeni, kodwa bese besipha amabizo esiNdebele. Ubona ngani kungaba kuhamba njani?
Into kakhulu babugande eluhlupho yukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yibo kwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo. Into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo, but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke, abarepresenti umhlobo wodwa. So kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza-ke kathesa ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board, bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde. Umgwaqo lwana osuka koBulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana ube uthiwa iShivundule Road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uShivundule ahamba ngayo esuka koBulawayo esiye ePlumtree. So kuqakathekile ukuthi izenzane ndlela zitintshe kube ukuthi kuyimbali ethengisa ukuthi ngabantu abakhona, ngabantu abaphilayo. Njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo, kuyafunda esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into. Asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye ihlelo lulodwa but kolunye ihlelo lungekho. But amadorobha afana ne-Plumtree Town, i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% isikhalanga koga kube isikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi isika sesikhalangeni koBulawayo. Njengoba sithi kule ndawo sana labo okamila bana ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube loBulawayo. So into ebona ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi iBulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni. So asikubone ukuthi kuqakathekile lokho ukuthi kwenziwe kube khona kube lokho.
Hayi, ngezwakala isikhathi sesingasavumi. Siyabonga mnumzana.
Ngiyabonga kakhulu babugazi.
Loke ngumnumzana Dipa wajapha ibhango odabuka ePlumtree. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande lilaye.